sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuqakathekile ukuthi wonke umuntu osemkhankasweni aqinise ukuthi yena uzathola amavoti. Umuntu sibe labantu abaningi abangena kumkhankaso kuyinto edingakalayo njalo efanele abantu beZimbabwe bayamukele.
Lokhe lusemlonyeni yabanengi udaba lokungena kukamnumzana Nkosana Moyo kumkhankaso okhetho lokudinga umongameli.
Ngibona njenganxa kuyukuthi uhulumende kazamanga iqhinga lokuthi avuselele i-economy, akuboni sifika kukhetho elizayo into zilokhe zime ngendlela leyo.
Kambe kukhona na uhulumende weZANU-PF angakwenza ukuhlenga umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Luqhubeka lusegudweni udaba lokungena kukamnumzana Nkosana Moyo kumncintiswano wokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo. Abanye besithi uza kwenza umongameli Robert Mugabe anqobe kalula ngoba esithi ibandla lakhe le-Alliance for the People's Agenda kalisoze lingene kumanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abanye bathi umoyo ulelungelo lokuncintisa engekho kumanyano lo. Kambe uzaba lomthelela bani kulolukhetho umoyo? Sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina kakudinge bani ukuthi athi umuntu osengene kumkhankaso ukuba umkhokheli welizwe ulenjongo enhle kumbe injongo embi. Okuqakathekile ukuthi wonke umuntu osemkhankasweni aqinise ukuthi yena uzathola amavoti. Umuntu sibe labantu abaningi abangena kumkhankaso kuyinto edingakalayo njalo efanele abantu beZimbabwe bayamukele. Ngendlela yokuthi kwenza ukuthi lanxa sesiya kukhetho oluzilalolo luka-2018 kuyabe sekunabantu abaningi abaziwayo ngabantu njalo abayezinhlelo ezike zaphiwe ebantwini. Ngibonani lokho kungasiza. Kodwa umbuzo wokuthi umoyo uzaphumelela yini ngomunye lo othileyo lokuthi ufanele avunyelwe yini ukungena emkhankasweni kumbe angangeni. Mina ngibona kufanele siwamukele ngoba isikelo sombuso seZimbabwe sivumele wonke umuntu nje osedlula iminyaka ethize ukuthi angena emkhankasweni lowo angenzise laye.
Alubana ukhetho luthe lwenziwa ibandla leMDC lenze umanyano walo ubaba uNkosana Moyo eyedwa umama Mjuru eyedwa la kumbe lo manyano wakhe ubona ibandla leZANU-PF nxa lilokunqoba lisenelisa na ukuthola isilinganiso esidingwayo kumbe singagcina sisiya kuRunoff.
Khonokho kungabangela ukuthi iZANU-PF mhlawumbe labanye abantu abaku-MDC akade bengavotele MDC basine bevotele abanye laba bangaphandle. Kodwa akula indlela esingazi ngayo ukuthi yena uNkosana Moyo angabe elabantu abanengungakanani abangamvotela.
UDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili njalo ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende weZANU-PF usephelelwe ngamaqhinga okuhlenga uZulu ebunzimeni abhekane labo. Kuvamile ukuthi nxa sokuyiwa kukhetho uhulumende asungule inhlelo zokukhohlisa uZulu, abanye begcine sebekhohlwa ngenhlupho ezivele zikhona. Kusiyafika ukhetho lomnyaka ozayo, kambe umnotho ungaba usukusimo bani? Sixhume ingcwethi umnumzana Masimba Kuchera.
Siyabona ukuthi uhulumende khathesi
zama amaqhinga wonke awukuthi i-economy ivuke kodwa ngibona ukuthi uzama ngamandla wonke angibona ukuthi uzama ukukhulumende ngendlela esingathi sebakhangela lokho bayenze ngoba ngibona njengani kulokuchabana okukhona kuhulumende okwenza ukuthi into zingahambi ngendlela umele zihambe ngayo kathesi indaba ezokuxabana ezama-factions kwena njengani zenza ukuthi into zingahambi ngendlela okumele sibone ngakho i-economy ivuka
siyafika kukhetho lomnyaka ozayo ubona umnotho welizwe uminjani
nxa sikhangele iZimbabwe uyahlupha ukuthi sikhangele izingathi owedlula inyanga ezintathu kumbe inyanga ezinhlanu kodwa ngibona njengani nxa kuyukuthi uhulumende kazamanga iqhinga lokuthi avuselele i-economy angiboni sifika kukhetho elizayo into zilokhe zime ngendlela le so uhulumende kumele azame sibili amaqhinga okuthi i-economy ivuke ngoba ngibona njengani abantu makhaza bazaba lokukhonona okuningi
umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho ngilifake kancane ezandleni zika Mthembu Sithembayo uGibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhla sikhuluma ngokwethesa abantwana inkanda kambe kusayenziwa yini kumbe kakusayenziwa ngilenhlanhla ngoba lapha ngilo mnumzana Robson Mwale ukhona ngale ke eJohannesburg ngiphinde kube lo mama unkosikazi Sakhile Liline ngumadube udabuka phela khona ngale kwele Zimbabwe ye ngiyakubingelela Mwale kunjani
ngiyaphila njani baba Dube
hayi siphile kakhulu madube utshona njani ntombendani
ya tshona ngitshona njani Dube
hayi sibona kahle so ngihle ngiqalise ngawe madube abantu amazweni lapha benza njani ukuze ukuthi umntwana ozokuthiwa uyetheswa inkani
abamnyama bayekile abami wami ngamnyekile azange imbile problem lakho azabe kathesi uright kazakandihluphi kodwa ngiyambona abanye bebahambise ema-churchi abanye bebahambise ebantwini abenza okwesintu beyetheswe njalo ngokuhlukeneyo sokufika ngokuthi umuntu ukholelwa ngaphi
Mhm. Baba Mwale.
Ewami ngahamba la echechi yethu, wakhulekelwa waba right.
Yeah. So ke Baba Mwale uyazwela lapha uyakhuluma uMama Madube. Yeah, akujola ukuthi kuhanjiswa njani konke.
Ah, kuthi siphila ngokuhlukana njengoba uyazi lawo Baba Madube. Kulabantu abalokholo lesiKristu abahamba emasontweni bethi kona abantwana kabayetheswa. Kodwa ke abami mina ngiyabethesa ngoba ubaba musaphila ukhona eZimbabwe uyangithumezela into zakhona engitshela ukuthi kwenziwa njani ngibe sengilungisa ke into zakhona. Bonke abantwana bami nginabantwana ababili la negoli. Bonke ngabethesa ngezihlahla ezabuye ekhaya.
Ye, abantu yazwela Madube bakhona bakwenzayo sibili ukukhanya kwabasebenzela. Kodwa nxa uzokuthunyezwa kumbe kuthunyezwa ngepost kumbe ngani uzasitshela ubaba Mwale. But nxa ukuthi kudlule ezandleni zabantu abaningi kawuthundubali yini Madube khona?
Uzile ezandleni zabantu abaningi nayikho embone ngani kungaba le problem bele risk yomntwana ngoba uyaphasa akwazi ukuthi owesibili wesithathu okubambileyo yena uyabe kubambe wakwenza so ngifuna ukuthi kumbena nxa ukuthi kuyathunyezwa njengobe sisho Mwale kuthunyezwa emntwini oyi-one kusizouzofika kuye kuyabe kuhambele umuntu oyi-one kungazange kungena ezandleni eziningi ye abanye sibili isiko basalenza bayenza khonaokho akusho umntwana uyatakwa kuhle inkanda lekhaya mina lami lapho enzaka khona yakwazi abadala abaningi bayakwenza bayataka inkanda so kusiya nje ukuthi kathesi abantu sesiyasitshintsha sebantu sebeguquka sebesenza into ezikhona kathesi ezisikhiwa kuthiwa abakhulekelwa abayenziweni abanye abantwana vele abayenziwa lutho uyakhula-ke ngumntwana orayithi njengenziwa wese uyabe njengathi siyabe sikhatshana lekhaya uyabe ungakwazi ukuthi uzakwenza njani iy'hlahla zankolo uzazibona ngaphi uye kubani so ugcina uyekele umntwana azikhulele njalo engabi le problem abami abala problem banjalo nje azange bayenzwe lutho ngabahambise echurch lapho esikhonza khona ebrotherini bafaka kuphela izandla kwaba yikho azange banikwe lutho kumbe amanzi kumbili bafaka isandla bakhulekelwa baba right
nganti udaba khonapho bamwale ngoba nxa ukuthi izihlahla lezi zingadlula ezandleni eziningi akuhluphi yini Mwale
kuyahlupha ama zidlula ezandleni eziningi kodwa ke mina kwakwenzeka ukuthi khona kuba nomunye
ngoba ngilomfowethu ngilabo dadwethu abangapha eGoli. Ma omunye wabo ehambile ekhaya uma sekuyukuthi vele ngiyazi ukuthi kona unkosikazi wami sezothola umntwana uyangiphathela ke lezo zinto zize lo munye wasemndenini kasikho ukuthi zabe siza labo malayitha noma ukuphathisa kwezinye indawo.
Matube, anti yabona ukuthi kuyabanjwa ngonanzelelo kukhanya kulungile phela lokho.
Ya isiko lo Radube sibili ngokukhuluma isiqiniso isiko vela singeke silibalekile njalo asingeke siliblame. Lisiko lathi esikhule sikwazi likhona lisenziwa njalo siphila lalo ensikwini noma singaze sithi siyasonta still isiko is part of our impilo esiphila kizo. So akukutaka sibili abantu bayabataka abantu ababo batakwe sibili babe right kodwa abaye nganizothiwa umuntu ufice sedaka umntwana ngento zezenyamazana zemakhaya umntwana wangkhona ayezothiwa ngongatshaywa hhayi uzothiwa lo zaphatha kwakhona ugogo wamtala wathi vele angatshaywa kumbe lingambone sesithi limbisele kuye kutaka kungendlela eziningi Dube kule ndlela ezokuthi umuntu uyabe umtakile umntwana abe right abe ngumntwana ongahluphiwe kube yibona kuthiwa uyabe takwe ungugogo kuthiwe hhayi lo vele ugogo wangkhona wathi lingambone nje abisho kuye yinto eziyabe sezizahlupha zonezo wathi if ugogo wangkhona angadlula umntwana sale sesiba le problem kuyukuthi yena uma mtaka ngiyothi lingambone sesibanje kumele limbise kumbe kumele kuthi yikho khonapho okuhlupha khona otherwise abadala vele abakudala bayakwazi njengobamale sisho manje sithathe ekhaya abadaleni bayakwazi ukuthi kukhona okwakungadakwa abantwana kukhona okusetshenziswa okutaka abantwana kwenza ukuthi umntana sasangavuke kuhlupha.
Baba Mwali, akuhluphi yini?
Kuyahlupha.
Hayi ke zulukandaba lamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver lelisemoyeni umthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyabonga jahala kodube uGibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu. Sizweke uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe. Namhlanje ngixoxa lo POY ongumculi womdumo we-hip hop odumayo koBulawayo. Yazi sengiqala ukuhlangana labasakhulayo abaningi abathakazela impilo zabantu abalwa impi yenkululeko. Ngeviki edlule bengixoxa lo Steven Zwanda ongisakhulayo okumsebenzi wokulela amalungelo abasakhulayo njalo okhangelela ukhipha ibhuku lakhe elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Thongogara. UPOY laye usekhipha ingoma entsha edumayo ebulenjini engaphansi kwesihloko esithi Chinks. Njengoba sibhekane le nkinga esijiyeneyo njengentsha nxa sesilinganise ngenkinga ezahlanganwa labo Comrade Chinks, ngifuna ukuza ukuthi kuyini okwenza ukuthi abatsha abafana lo POY bathakazelele impilo zabantu abalwa impi yenkululeko.
POY mfana kithi, ngiyakwamukela kuhlelo. Njani mfana?
Siyaphila khonapha kuBulawayo. Ziyakhipha la.
Ungakaqali lokuntshela ngamafishane malanga ngale ngoma yakho. Awungitshele ngokubona kwakho thina njengentsha kumele sithathe izifundo ezinjani nxa sesicabanga ngempilo zabantu abafana lo Comrade Chinks?
Ye vele mina ngathi vele from kudala sisakhula laphana bethi silalela ingoma zikaChinks. Isikhula laphana besitela ama-stories ukuthi abantu laba yibo abayenza ukuthi abantu bathi hayi lokhu i-operation eyenzwa ngama-colonialist asisayifuni. Mina because I'm a musician and labo abantu laba umuntu onjengo-Chinks and what inspired me more and made me interested in following in their footsteps in that. Abantu laba makusabele ngekho abantu abahlabelayo, abantu abahamba empini bayalwa ngale nama-T1 engasuze behambe bedwa without that moral boost, that push, that drive ukuthi behambe lelo izwe leli ukuthi libe free. Even like emasikeni abantu abamnyama vele makuthiwa sihambe empini laphana abantu beyahlabela first to get your spirit into the mold. So abantu abanjengabo-Chinks they were more like ama-motivators, they were very big motivators.
Awungitshele-ke lapho ubheka impilo ka-Comrade Chinks ungathi usudabuke ngemfundo ezinjani ezikusiza wena njengentsha empilweni yakho?
Mina ngokubona kwami uChinks was someone who was very ngathi ibala lokuthi ebe persistent. Into kade engayithatha kuye whatever you do especially in music because thina siku music vele. If you are music you have to be persistent.
Hayi mfana ngiyakuzwa kahle. Right, so POY sengiyakucela kanye mfana ukuthi uhlabela ingoma yakho kancane ukuthi abalaleli bathole ulwazi oluthile mayelana ngayo.
Because when I heard about Chinx, made me think for a minute, like after all the hard work, is this all that you get? I've been telling youngins you gotta get your kick up.
When I heard about Chinx, made me think for a minute, like is this all you get after all the hard work? I've been telling youngins, get your cake up, cause when you're gone, ain't nobody gonna look after your kids. It says a lot about the local music biz. When you grow, you leave no whips, no cribs. I've been telling youngins, get it by any means while you still can. Don't listen to these false prophets. They preach about how they can make you rich. They just trying to reach for the last cents in your
pocket.
What's
Umbuzo Amokina again? Yini umbono wakho mayelana ngalomncintiswano wokuthola imiklomelo ongaphansi kwegama iBulawayo Arts Awards?
iBulawayo Arts Awards yayibonga kakhulu ngoba lapha koBulawayo it would be the first inaugural awards that had been organized and held in Bulawayo. So abantu abafaka iBulawayo Arts Awards siyabasaluta ngoba sebasifakela lathi okwethu ukuthi sabe sisebenzele ukuthi kumbele ilanga lami ngani awini award. Yeah, ngathi siyayibonga kakhulu and we hope that it will be something that will continue in years to come to keep inspiring the future generations ukuthi bebesebenza nzima sibili ukuthi bebe lokhu bekhiphe ingoma ezivela lapha koBulawayo. Ngoba thina lapha koBulawayo we believe ukuthi in terms of the arts, Bulawayo is the capital when it comes to the arts and creativity in Zimbabwe.
Hayi mfana kithi sikuzile kahle uyihlabile ngempela.
Yes.
Uza.
Siyabonga baba.
Right, ngiyabonga ngibonga wena mfana ngithi ngiyabe kuhle ukuba lawe kuhlelo ne.
Siyabonga zivikabingelela bonke abalaleli, hlaleli laleli ku VOA.
Mnandi mfana ngithi mnandi. Thank you Chief. Abalaleli, indaba ekhona liyizwile. Kodwa isikhathi sesifikile, sekumele sivalelisane. Olivalelisayo ngumike obe masangane ngevikezayo lilale.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisivamba kumagagasiya ku 909 AM 4930-6065 laku 15460 kilohertz. Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela uhlelo fundisi.
Siyabonga kakhulu, nami ngiyamukela abalaleli bonke namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ke ngifuna sikhangele umbhalo kaJohane ichapter nga 4 lapha sihlangana loJesu ehlangana lomama weSamaria. Abantu abaningi balombuzo ikakhulu omama abasebenza labanye omama bajayele ukubuza ukuthi kanti vele lona iBhayibheli liyabambezela yini omama. Ngoba isikhathi esiningi bathi bona nxa umuntu efika emabandleni kumbe ezinkonzweni omama amalungelo abo ayanyathelwa kakhulu kumbe abekwa eceleni. Hayi namhlanje bengifuna sikhangele kuJohane chapter 4 verse ka sakhayela kufikela kuvesi ka-7 sehla kusiya phansi lapho uJesu uhlangana lomunye umama weSamaria. Umama lo wamcela ukuthi amuphe amanzi okunatha, kodwa kwakuyindlela yokuthi akhulumisane laye. Wasemchasisela ukuthi lokhu yena akwenzayo ukwenzela ukuthi akhulumisane laye, ukwenzela ukuthi impilo kamama lwana iguquke. Ngoba uJesu waqalisa ukukhuluma naye emchasisela ukuthi vele wena usukwaba namadoda amahlanu, wamchasisela lokuthi kathezi lomuntu lo ohlezi laye kasomkakho. Uthe sekubhede konke lokhu, kodwa sifuna ukuthi uJesu kazange anindezele umama lo phansi kumbe amenze isono. Sihlangana loJesu lapha ekhulula umama lo esimeni akiso sona, kodwa nanzelela izinto eziqakathekileyo ezitshengisa ukuthi isiKristu ayisonto ebandezela omama kodwa inkolo ebaphakamisa
naye okokuqala siyavumela ukuthi uJesu wayekwazi ukuthi umama lo ubeke waba labo baba abayehlukene ayihlala labo simbona kodwa imkhuthaza ukuthi hayi khuma phakathi kwesimo leso phakathi kwaso ukwenzela ukuthi ube ngumuntu ongakwanisa ukwakha imuli yakho okwesibili sinanzelela ukuthi uJesu waqhamula imduli ehlukanisa obaba labomama kumbe njalo eyayisehlukanisa abesijuda nabesamariya ngenxa yokuthi wakhulumisana laye emcela amanzi umama wena wathi hhayi akusoze kwenzithi mina nginika amanzi ngenxa yokuthi mina ngumsamariya wena ngumjuda kodwa siyambona ekubeka eceleni khonoko ekhulula umama lwani ukuthi amnike amanzi okunye njalo ethi kunanzelela sibona uJesu ediliza indlela abesamariya ababebanjwa ngayo ngamajuda lokhu kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi isikhathi esiningi abantu bayehlukanisana ngemhlobo kodwa lapho into engifuna ukuyigcizelela namhlanje kusihlwa ukuthi uJesu simbona ekhulula lomama emkhulula ukuthi engasetshenziswa ngabobaba kodwa imkhulula ukwenzela ukuthi akwanise ukuba nguye yena ngoba siyambona esuka eqeda ukukhuluma loJesu wangena kudolobho lonke leSamaria wathumayela esingathi khona waba ngumvangeli wokuqala ebatshela ngendaba ezinhle uJesu ayikhulume lazo ngaye ngakho siyasizwana abantu besithi hayi abantu ababangabomama kumele angabathumayeli kodwa siyambona lomama ekhululwa nguJesu esiyathumayela iSamaria thi idolobho lonke labuya lizokhangela uJesu lizombona ngoba umama lo esebasakazele kutho ukuthi simbona uJesu ekhulula umama ukwenzela ukuthi esingathi ngesilungu abe le potential yakhe yonke akwanisa ukuthi yonke into isipho sonke sikuye sikhululeke njalo sisebenze kutho ukuthi singaphambili njalo siyananzelela ukuthi uJesu kulabo mama ayesebenza labo uMaria Magdalena sikhangela uMartha labehlukeneyo wayebaphakamisa ebancedisa ukuthi labo bathole isimo sokuba ngumuntu akula ndawo lapho esibona khona ivangeli libesisa libasa phansi kodwa sibona libakhuthaza libaphakamisa libabeka esigabeni sabo sokuba ngabomama abomfutho omama abahloniphekayo omama abakha izimuli njalo sibona abanye kungabomama abakwanisa ukuzisebenzela bezimele umuntu engumama
kuyiphethe ngomthandazo mfundisi
namhla sithandazela bonke omama abalaleleyo namhlanje sithandaza ukuba ngegama likaJesu uNkulunkulu abaphakamise abahlomise abakhuthaze abenze ukuba babe ngabomama bomvutho babe ngabomama abakwanisa ukuzimela basebenze abakwanisa ukuthi njalo balandelele ubizo lwabo ngegama likaJesu siyathandaza amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga kakhulu
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda sigqibeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokusithokozisa sihamba leqembu leJobe Neighbor Boys elethule idlaladelalo lakuqala elilesihloko esithi umqaliwe izindaba iqembu leJobe Neighbor Boys libunjwe ngomnyaka ka-2015 kwathi nyakenye lethula idlaladelalo lakuqala leli. Nangu umkhokheli walo odabuka eJobe phansi le esiqintini sedethe ewange.
Igama lami lokuzalwa ngu-Elison wakandlozi Sibongo. Idlaladi leli leJobe Neighbor Boys lesihlokele ukuthi umqali wendaba lirekhodile eJohannesburg, South Africa. Abalandeli balithenga kahle kakhulu, balijabulela. Idlaladi lokuqala kodwa lona lithengise kahle.
Kungoma yokuqala udlaladi leli lithi lina umqali wendaba likhuluma ngani lapha?
Sikhuluma ngenkinga esuka zisenzeka emakhaya lapho esikhulele khona ukuthi sokungasolwa umakhelwane ukuthi uyena uletha ingxabano ekhaya kanti umuntu oqala izindaba esekhaya ngasemndenini.
Lo manje 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 l
Number 2 la elithi ngivikele baba chaza ukuthi ngalesi sithiwo inkosi engivuthise ngaso ibe kwazi ukungivikela kukho konke enyabe ngikwenza ukuthi ngikwenze kahle inkosi ube yona engikhokhelela ukuthi ivikele kulokho esikwenzayo
sala nami baba namhlanje
kuivangeli ke
kuivangeli lapho besiguguzela ukuthi kule impilo yalezinsuku emhlabeni sokuthanda ukuba nzima ukuthi ngathi singaphenduka sonke sikhonze uNkulunkulu kwenzela ukuthi konke esikwenzayo abe nathi.
Umama ke
ngakumama lana kwafika isikhathi ekukhuleni kwami lapho umzali wami wafika wagula khona kabuhlungu noma ngangisesemncane kodwa ngangibhekile ngendlela ayigule ngayo umzali kodwa kuyisenzo nje esasenziwe ngumuntu. So lana ngangimlalisa ngokuthula ukuthi lapho wakhona alale ngokuthula akhulule inhliziyo yakhe ukuthi thina abantu abakhe lapho esikhona akhona ukusibheka njalo sithandise.
UNdlovu utshayele ihlombe amalunga eqembu lakhe esithi enza umsebenzi omuhle kakhulu njalo uyawabonga ngalokhu.
Bengithanda ukubonga kakhulu amadoda engisebenzisane nawo abantu abadlala ama-instrument u-Anel umfokadubo obuya ngaseplumtree nobramoza umfana wasewange nomakiyosi indoda yasebhinga ukuthi lokhu abakwenza kimi beqhubeke sikwenze njalo kwenze iqembu likhule liye phambili.
Abalandeli ungathanda ukubashiyela wapha maso?
Ngibonga kakhulu isupport abasinikeze yona kuleli dlalathi lethu lokuqala ngithi bengakhathali njalo yezenye ingoma besinikeze futhi amandla.
U-Elisha Ndlovu uthi abangathanda ukuxhumana laye bengamthola kunombolo zase-South Africa ezithi +277 8702 3575. Baphuma ke enkundleni abafana bejwabhe ngomlayezo oqakathekileyo besithi asifundeni.
Noma Sofia mtholampilo ucwebasha Noma Sofia mtholampilo ucwebasha
Jwabe Neighbor Boys begqiba ke ohlelo lwethu lalamhlanje abafana abavela eWange. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Lokhe lusemlonyeni abanengi udaba lokungena kukaMnumzana Nkosana Moyo kumkhankaso wokhetho lokudinga umongameli. Kambe kukhona na uhulumende angakwenza ukuhlenga umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho? Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.